akusizi lokho ukubhotabhota kwakhe bekuzidlalisela isikhathi ngevele ngento ayaziyo ukubana umkhono mkawumanga kuhle and then inkinga uyayazi ukuthi kumele kwenzakalele kumele beletha amapholisa azavusa ama-indasti ukuze imali yakithi ibe le valu hatsho kwabo lokho kutshona bebhotabhota ingani baba-acti move babamba abantu amehlo ungabona uminister sebhode supermarket sesainothi usephelelwe imicabango lokukwenza into abangayenza yikubana bavele bakhangele nje abantu bekhuluma into eqadeleyo ukuthi la bantu kabavume ukubana sebehlulekile ukwenza ezomkhonomo kabaletha ama-policies azabuild i-confidence kuma-industry azabuild i-confidence kuma-investors konke kungalunga lokho kokuqala yikuletha ama-investors if you bring investors then ama-price angeza ke khwele ngoba i-cost of production iyabe siyisiphanga
ungathi mzamo yonke liyehlule
vele lokho anto uyakwazi ukuthi le mali leyo abayithathe abazayitshontsha bona bodwa so vele kwehlule nje beseyazidingela imali yabo yokuthi beshayane njengabangane akulani lesizwe sezimbabwe kambe khona sizaphila ngemali zokubolekwa sizazibhadala ngoko sesibona ichayina ithatha impahla ezihlatheleyo kwamanye amazwe sizozibhadala ngani njengoba betshontsha kangako
ibandla lakho ngabe lisembusweni belizakwenza ngcono yini
ungathatha ugwalo lwethu esasiluphethe ngokhetho oluthiwa yi-smart document olukhuluma ngokulungisa ubudlelwane labamabhizinisi labani labani thina I can tell ukuthi by today ngabantu abaduke ngabe sesikhatshana ngoba ibandla lethu le-MDC libandla elabantu abathembekileyo libandla elabantu abakhaliphileyo abakwazi abakwenza abantu bayadubeka sibelokhu nokusila abantu bayadubeka ndekuzisa ubuhlupu nxa uhulumende lo engasabeka ngentambo phansi aphe uhulumende ongengakhethwa ngabantu singafelwa ngabantu lokufela lilizwe ukuswelakala kwemali lokuswelakala kwesiwo ngitsho lezibhedlela ngoba nxa ungelamali konke kawusekho sokumbili.